Ekhuluma ukuphelana kwemncintiswano we-2020 ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe ikusasa yeqembu leli ithembisa ukuba iza kuba ngenhle kakhulu.
Ngokubona kwami sidlale kuhle kakhulu kule midlalo. Besixoxa ngakho ukuba silabadlali abasakhulayo abezalazo abajika ibhola. Ekutshayeni ibhola sesilaye uWesley Madebere njalo nxa lingabe silokhu sibatholela imidlalo ngokuhamba kwesikhathi. Sikhangelele ukuba sizancintisa kuzwakale lathi emidlalweni yezizwe zomhlaba.
Iqembu leZimbabwe lePakistan adibana emidlalweni emithathu yohlobo lwe-2020 njalo emidlalweni wokuqala elaseZimbabwe linqotshwe ngamaranzi alitshumi lanye. Emidlalweni wesibili iqembu leZimbabwe linqobe ngamaranzi alitshumi lathoba munomunye njalo bekungokokuqala ukuba iqembu leZimbabwe linqobe lePakistan kwimidlalo yohlobo lwe-2020 kwimidlalo elitshumi lesithupha. Impumela yomdlalo wesibili iphe ithemba abalandeli beqembu leZimbabwe lokuthi mhlawumbe linganqoba lePakistan lasemdlalweni wesithathu kodwa kusabanga njalo ngoba lePakistan linqobe ngamaranzi angamatshumi amabili lane. Amaqembu lawo omabili azahlaba iKF ebesedibana kumidlalo emibili yohlobo lwe-test. Umdlalo wokuqala we-test uhlelwe ukuba uqale ngolwesine mhlazi ngamashumi amabili lathoba munomunye kuyona le inyanga kamabasa usiyafika mhlazi intathu kunyanga kankwenkwezi. Umdlalo wesibili wona uhlelwe ukuba khona mhlazi isikhombisa kunyanga kankwenkwezi usiyafika emaphethelweni mhlazi litshumi lanye kuyo njalo inyanga kankwenkwezi. Yomibili limidlalo izadlalelwa esigodlweni iHarare. Imele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.